ezindabeni zethu lamhlanje. Umongameli Robert Mugabe useqalisile ukukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Abantu bakobulawayo labavela endaweni ezijiyeneyo bavalelisa umuyi uNelson Kuchekhaya Ndlovu owaye kudala le-Senate. Umntaka Joshua Mambi owaye kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube usetholakela eJohannesburg. Kuhlelo Zimbabwe Today axoxeni lamhla sixoxa lo Moses Ngwenya weqembu le-Soul Brothers. Sicela inombolo zalabo abafuna ukuxoxa laye. Kuwoza Friday silo DJ Radix. Ungakhuthwa yilokhu lezemidlalo. Ku-Livetalk lamhla sixoxa ngokwenziwa ngumongameli Robert Mugabe lenkokheli yamabandla aphikisa ibandla le-ZANU-PF. Sebeqalisile ukukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Thumelani imilayezelo yenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 011-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-half past 7 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.